besikhonale kumele angisababa uSangirai kuhambe kuhle kakhulu sike kuseni abanye balele khona abantu babuye ngobuningi bezekhumbula iqhawe elihle elingubaba uMorgan Tsvangirai. Umsebenzi ube muhle kakhulu abantu kade bebaningi i-leadership ibuye yonke abakhokheli abaphezulu kujabulise kakhulu kanye nefemili esikunanzelele kakhulu laphana ukuthi lamapholisa ayebekhona kodwa kuba khona kwamapholisa ebemaningi kakhulu kade kusimangaza ukuthi singaba kwenze njani ngoba kungokwakuqala sisiba nomsebenzi omuhle kangaka sikhumbula iqhawe sibone lamapholisa akho asezimbabwe siba khona kodwa kube kuhle kakhulu umsebenzi ube muhle. Sikhulumile ubaba uMr. Chamisa ongumkhokheli we-NDC upresident wabantu ukhulume kahle sibili and kwakhuluma lezifika ekade zikhona abavakashi kade bekhona lo mngani wakhe obekhona waseZambia laye ukhulume kuhle kakhulu ebebebonke kakhulu kwezama-union ababelela abantu bakhulumele abantu ngokuthiyana izipika nge-history yakwakwenzayo engakusho yukuthi ubaba uTsvangirai ube yindoda nxa usizwa abantu sebekhuluma ugcine uzibuze ukuthi kade ngaba uyamazi yini kumbe azanga umbone ngoba mina ngumuntu ikakhulu engimaziyo indoda mpela ibeyindoda yabantu.
Bebegqoke impahla ezibomvu yini abantu njengoba sasizwe imuli yakoTsvangirai sithi abantu bengagqoki impahla zebandla.
Ngithe nxa ngifika okumazi lezi suti ezigqokile impahla zebandla ngithe nxa ngifika ngamangala ngase ngabona ezindleleni kuyi-red abantu begqokile okuyimazi le ukuthi kube kunempahla ezintsha ezibe zibhaliwe ukubana siyakukhumbula baba Tsvangirai ulale ngokuthula okuyimazi le ukuthi wonke umuntu begqokile impahla ezibomvu okubonisa ukuthi bona abantu azange bekuzwisise ukuthi kungani bengagqoki ngoba umsebenzi obengumsebenzi weqhawe elalivele ligqoka lezo mpahla zephathi ezikhombisa ukuthi bangama-members ephathi yabantu so kade begqokile kakhulu kukuhle kakhulu.
Bebekhona yini abebandla leZANU-PF?
Abebandla leZANU-PF kade bengekho sibe sicabangele ukuthi bazaba khona ngendlela kube kugcwele kakhulu amapholisa lama-CIO kodwa zanga besike but engikunanzeleleyo futhi ngibona ngani babonile labo ukuthi kuzoba nzima ngoba abantu ekade bedanile ngoba ubaba uNelson Chamisa futhi engawuthi uyakhuluma wathi hhayi asilolanga le rally namhlanje sizekhumbula iqhawe lamaqhawe wazama ukuthi ekhulume ngesikhathi esincane abantu bathi hhayi cela president ukhulume ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo sikhanuka ukubana sizwe isipithi sakho elela kanye bawakhuluma so kade bengekwe mbona ukuthi kona mbonani kuncede kakhulu ukuthi nabangabi khona ngoba abantu bazondile kakhulu nge-economy ekhona ezweni ukuthi kwesinye isikhathi kwekungeke kube kuhle.
Sizwa kuthiwa umama kaTsvangirai walile ukukhulumisana lomnumzana Chamisa, liqiniso yini?
Akuhlelana iqiniso ngoba mina lami ngomunye kade ngihlele kusteji yena ngokwakhe umama usukumile wahaga ubaba uNelson Chamisa wamuhaga isikhathi eside kwaze kwafika kini nami ngiseceleni ngezwa inhliziyo yami izinyembe zizintshentela enhliziyweni ukuthi ashem bakhumbula iqhawe kube kuhle kakhulu ngoba ngemva kwalokho sihambile sasafika emathuneni sifeme emathuneni sahamba saya emzini kamama kaTsvangirai lapha upresident ofike wahlala la efuthi wazohlala lefemili sahlala khona basaba ngabantu abadlayo sisida akazanga lokhu kuyinto nje yamanga okhulumela kakhulu mina ngizibonele ngamehlo ami yedumelene emnqanga njengomuntu omukelayo nxa efika endaweni.